Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili emhlaka 8 kuzivandlela 2019 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
istationary amabhuku amapensel amapeni amayuniform adura ngokwenye indlela emangalisayo mhlawumbe ngaungakhangela intengo yalasithemu zathola ukuthi ngenye siphinde kathathu loba kane.
Izikolo ziyavulwa namuhla abazali bekhala ngemali yama school fees kanti lababalisi labo besithi kabasoze bazinikele emsebenzini ngokugcweleyo. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owekhodi umnumzana Elton Mangoma ubotshiwe izolo esetheswa icala lenkohlakalo njalo uzamiswa enkantolo namuhla. Silo mhlabeleli kamasikandi odabuka eTsholotsho njalo kuhlelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo zivulwa namuhla elizweni inengi labazali likhala ngokuthi intengo yamauniform kanye lezinye indingeko ezigoqela amabhuku lensiba zokubhala ikhuphukile. Ababalisi bona bazise izolo ukuthi bazasebenza kabili kuphela ngeviki njengendlela yokutshengisela kuhulumende besithi bafuna ukwengezelelwa iholo kanye lokubhadalwa ngedola lemelika. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo wake waba ngukhansila wemadlambuzi yePlumtree umnumzana Thamani Ncube. Yena othi uhlupho oluphathelane lesikolo luphindwe kabili emaphandleni.
Abanye izikolo zivulwa nje sithanda ukwazisa abalaleli ukuthi khona izinto azimanga kahle. Istationary amabhuku amapensel amapeni amayuniform adura ngokwenye indlela emangalisayo mhlawumbe ngaungakhangela intengo yalasithemu zathola ukuthi ngenye siphinde kathathu loba kane. Ubusuphinda futhi usethuswa yiyo ifees yangkhona ngoba emini lapha sibone sokuphuma kubomabonakude lakubo-inthanethi lapho ukuthi uhulumende usevumile ukuthi khona izikole zikhweze ama-school fees. So silakho ukuthi khona in the next 2-3 days bonke into kuza kweneliseka ukuthi abantwana bahambe kahle esikole.
Bekukhona yini ukuphithizela abantu bethenga ama-uniform kumbe amabhuku lawo?
Emkhonweni wakithi ukuphithizela bekukhona abantu bebethenga abanye bengababuzayo abanye labo behamba bekhangela intengo yokuthi khona kumi njani. Kodwa kunzima ukuthi khona utsho ukuthi kuphithizela lokhu bekungaba ku-translator yokuthina abantu bebethenga kumbe abantu nje bebehlola umumo befuna ukubona ukuthi khona kuyeneliseka loba kumi kanjani. Uhulumende kule nto okuthiwa khona yi-policy inconsistency nxa ungakunanzelela ungakhangela isisekelo sombuso sithi elementary education ngumthwalo kahulumende i-free kodwa ungakhangela okwenzakala ku-ground uzathola ukuthi khona kuba ngumthwalo womzali lama-citizens ukuthi khona abantwana bahambe esikolo. Kathesi nxa ungathi khona wena ufuna ukubhadalela umntwana imali yesikolo izikolo njengoba sezivunyelwe ukuthi khona zikhweze njalo zichaje imali ngama-US dollar nxa uza kuthi khona wena ufuna ukubhadalela umntwana mhlawumbe ngokuthengisa inkomo wena inkomo uzayithengisa malini ngoba akula muntu olalo lelo US dollar kathesi lezisebenzi zikahulumende njengoba nesinje nje sine strike sabodokotela abantu abawaholi lawo ma-US dollar kodwa yena uhulumende ibhajeti yakhe uyiyenze njengama-US dollar. So kulokunzima kakhulu abantu abenelisi ukwenza njalo inkosi sinanzelela ama-results amaningi agcine bolela isikolo abazali besehluleka ukuthi khona bawa-collecte ngenxa yokuthi khona izimali ziyabe zingabhadalanga. Kanti kunzima futhi lokuthi khona abazali bathatha uhulumende bamhambise emthethandaba besiya kuveza khona loku ukuthi khona kulokungahambisani lesisekelo sombuso.
Uhlelo lolwana olwe-BIM-ke lungabe luncedisa yini abantwana abemaphandleni njalo bayathola lokudla na ezikolo?
Okwakuqala ngifakazi ukuthi khona uhlelo lwe-BIM luhlelo oluhle kakhulu kodwa uhlupho esinalo eZimbabwe ukuthi khona yonke into is politicized. Ungananzelela uhlelo lolwana alu abantu kumele babenefite kompana ayisibo abagcina bebenefita. Uzathola ukuthi khona ugcina kubenefita abantu abade beyame kolunye uhlangothi lwezomba ngazo. Ungazi ukhangela izindaba lama-issues ayo emhlanyeni ngama-issues omuntu. So nanxa uhlelo luluhle ugcina lukhanya ingane aluseluhle ngoba ugcina kubenefita abantu abangafanelanga ukuthi ngabe bayabenefita.
Ababalisi bathi bazabe behamba kabili kuphela ezikolo.
Ya, nxa umbalisi esezafundisa kabili ngeviki. Umzali abhadale ischool fees esipheleleyo engakweleti lutho ukhona lokho already sokunobusela singakayikhatshana nje then secondly already sokucompromise yona imfundo ngokwayo kanti yona imfundo izaba lohlonzi njani ngaso kusenziwa kanjani kodwa konye kona lokho mina umthwalo ngiwethesa emahlombe ezali PF yona eyiyo ebumbe uhulumende nga uyenelisa ukuthatha into ekuthiwa yi-social responsibility vele ungabumbi uhulumende ngoba kuza kwehlula kubuye kuyangise njengakona lokhu esikubona ilizwe leli ngiyakutshela dadewethu lizavalwa abantu bethanda noma bengathandi alisheze livale ukuthi abantu bazaxotsha elizweni kodwa lizavala lifika dice functionally yonke into kungelanto esebenzayo.
Umnumzana Thamani Ncube wake waba ngukansila ka-Ward 11 kwamadlambuzi ePlumtree. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Onqintise kukhetho lukamongameli olusanda kwedlula emele umanyano wamabandla aphikisayo owekhodi umnumzana Elton Mangoma ubotshiwe izolo phezu kwecala lenkohlakalo. Igqwetha lakhe lithi uMangoma wetheswa icala lokupha enye inkampani yakwele South Korea umsebenzi ngokungekho emthethweni ngesikhathi esangumphathintambo kuhulumende womanyano njalo esalilunga le-MDC. UMangoma uzamiswa enkantolo namuhla. Uhulumende wakwele South Africa uthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamachumi alikhulu lathoba mnembili ezabhalisa zidinga amaphepha okuhlala lokusebenza ngokusemthethweni kulelo lizwe. Uhulumende lo uthi phakathi kwalaba bantu kulaba zinkulungwane ezilikhulu lasikhombisa 178,000 abaphiwa amaphepha lam. Ekupheleni komnyaka odluleyo, ugatsha lwendaba zasekhaya lwazisa ukuba kulabanye ababesebenzisa amapasipoti asephelelwe isikhathi. Ngokunjalo, lwathi kabasoze baphiwe amaphepha nxa bengezanga lamapasipoti asebenzayo. Izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zibikwa zisedlula izigidi ezimbili. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umnumzana George Mkhwanazi wambuza ukuthi abasebefuna ukubuyela ekhaya ngemva kokhetho bawuthola usunjani umumo welizwe lomdabu.
Ngibona sengathi labo abasuka bahlanye lamathemba abo kuzanu ekhokhelwa umnanga kwegenqu le omgabe basuka bashesha kakhulu ukuthi bakwenze lokho ngoba babengahlolisisanga isimo sokuthi impisi kayitshintshanga kutshintshe umgibeli wayo. Izobe iqhubeke lokhu ihambe isidla imbuzi, isidla izimvu, isidla amathole. Yikho bekusuke kwaba yikuphanga kakhulu umdaka ukuthi bacabanga ukuthi isimo sizatshintsha ekhaya. Yebo, khona isimo somnotho ukuze sibe ngcono. Kukhona izimpawu ezithile ezimele zivelele ngaphandle kwelizwe, ikakhulu ukuthi abamazwe athile okuyibona abathenjwe ukuthi bazotshala izimali isimo somnotho sitshintshe. Bona bayancibilika yini ukuthi uma sekuphuma umgabe bazoqala ukuthi belule isandla sabo sifinyelele eZimbabwe. Kodwa kokuse kwaba khona-ke ukuthi akusazanga kwenzeka lokho. Sibone i-America kuyikhona igcizelela iqinisekisa ukuthi izidera kumele isebenze ikhuba litshone. Sibona amazwe amaningi EU nayo ithwala isikhuba England yakade ngathi yancibilika kodwa iyodwa eyini siphume ku-European Union
manje nxa sikhangela izizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho eSouth Africa singathi kuzaphetha ngani siyabona sebe siba labantwana sekusiba lezimuli khona ngapho singagcina sibona kusiba lomunye umhlobo wamaZimbabweni yini abakhona ngapho eSouth Africa abazalelwa khona ngapho bona bengabe eZimbabwe
lokho sekuvele kukhona akuse into engabuyibuyele emva leyo ukuthi uquqaba labantu baseZimbabwe oluthuthelwazo phephela eSouth Africa ngoba lokushushwa isimo somnotho lokushukelwa abaluningi kakhulu ukuthi noma uhulumeni waseSouth Africa ezamile ukuthi lokho abengathi uyakugwema angathi uyakulawula ngokubapha amaphepha aqondane nabo kodwa engaqondana nabahlali abavela kwezinye izizwe namanye amazwe kodwa okusobala ukuthi sebesuke baba baningi bafike ezingeni lokuthi uhulumeni waseSouth Africa kuzomela thathe isinqumo esithile esizokwenza ukuthi laba bantu inhlalo yabe ingaqhubeki inhlalo yokulenga emagatsheni esihlahla njengenyona akuhlukananga nalokho kwenzeka ngesikhathi kulethwa abantu beMalawi besiyahlala eZimbabwe besiyasebenza emamayini besiyasebenza emaplazini besiyasebenza kuphi nakuphi nabaseZambia ukhumbule ukuthi uhulumeni waseZimbabwe ugcine ethatha isinqumo esithile ngokuvumelana nohulumeni waseMalawi ukuthi kwenziwani ngokunjalo mboni iSouth Africa izofika esimeni lapho ezomela ithatha isinqumo esithile ngabantu abaningi kangaka phakathi kwemingcele yabo akuzi ukuba yinto nje okungathiwa izophephetheka iphele yodwa hhayi
umnumzana George Mkhwananzi isizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa obexoxa ecingweni leStudio 7 ese-Eastern Cape khona le eMzansi. Singkhangele okusemaphephandabeni la kweminye imisakazo namuhla. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulomunye owesilisa wesilobela ogongode unkosikazi wakhe ngehloka qede wazibulala laye ngokuzilengisa. Umnumzana uVusani Mandaba obele minyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanhlanu uvikwa enze isiga lesi ngemva kokunanzelela ukuthi umkakhe uChipo Basopo ubenatha amaphilisi okwelamisa yena engakwazi. Sikhangele iphephandaba leThe Herald. Iphephandaba leli livika ukuba idolobho leHarare selisalelwe ngamanzi okusebenzisa okwenyanga ezilitshumi lasishiyagalombili kuphela. Leli dolobho lidonsa amanzi alo kuLake Chivero. Kodwa leli damu livikwa seliqibelekile njalo lingasabambi amanzi ngemfanelo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7 injani? Hayi siyathaba lathi. Wesizizindaba eziphuma isakazwa yini lenhlelo zonke nje siyabonga kubekelani phambili ngakho okhulumayo uNdlovu semaphandiphani sanethi senekhehle hhayi siyabonga ukungena kuwona lo mnyaka ozima kangaka lo mnyaka ozima ngihleze sanesene manje yakubulawayo ngomnyaka ophelewo esigade amabhasi $6 mchova $8 namhlanje ngikhuluma nje mvela kobulawayo bas $20 mchova $25 zivulwa nje isimo sibi kakhulu kubamalisa lati thina bazali abantwana siyakwazi ukuthi sebahambisa sibagezise baye khonale baphenduka ngoba imali zakhona sinazo azikho kodwa silesifiso ukuthi baye phambili bafunde so siyacela bakithi ukuthi akube lotshintsho siyabonga bingelele ihlobo sami zonke abangaziyo abakwendaba abangani bami ukhole kusehla kusesouth africa khonale khulu kwampangu abafowethu ulison abantu bakhe abantu bami unoel sandra princess henry asembiyela lekhezi dongodonge wasa-obi nabasakaren nababingelela ihlobo zami zonke ukubana hhayi asikhulekeni unkulunkulu uyaphila uzabasazi sicela kube nothando lokuthula ngiyabonga okhulumayo usatrevor joseph
ngiyalibingelela abasakazi bethu be-studio 7 abasibambela umsebenzi wethu omuhle kangaka mina ngingumama ngisegogo ikojahana amadokotela lawa bengabuyeli emsebenzini kabaqale baphiwe iholo labo abathembisa lona angaze akhuluma amanga engumuntu omdala lawa amatitsha kabayekele uhamba emsebenzini kabaphiwe imali yabo abathembisa yona namhlokhu izinto kazibambeki iyunifomu yomntwana ugrade 1 $30 right yena utitsha lo uzayithatha ngaphi imali yokuthi athengele umntana wakhe ugrade 1 iyunifomu ye-$30 khonapho uyabe le-4 abantwana ele-5 engabali i-school fees engamayunifomu wodwa iyunifomu phela imele ibe lesicathulo sayo isicathulo sithatha $30 iyunifomu $30 i-school fees besebhadala ngani bengaqali ukubuyela emsebenzini nayikho engikutshoyo ingxeba ngalungisisa izinto ngokuyekela kwabo ukuya emsebenzini ngiyabonga
labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kuhlandla lethu lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lapho uPraxedis Jeremiah axoxe khona lo mnumzana Thabani Dube ongumfundisi
Siyakwamukela mfundisi kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngikhuluma lomfundisi Thabani Dube, yena ke otshumayela ilizwi lenkosi eseDallas, eTexas, khonapha eMelika. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga mama.
Libe lombuthano elikade liwubiza ngokuthi iCrossover. Ubungumuthano bani lo? Injalo uphumelele okungakanani?
Yebo mama sibe silombuthano mhla ka 31 December mhla ka 2018 sibe silombuthano desukuthi crossover 2019 lapho abade sichumayela sibe silabane ngathi behlabela sibe silo Reverend Chivaviro abane ibenele yamazi sibe silo Bishop Chagara ochumayela sibe silo Lloyd Tevetsai sibasuke Canada sibe silo Wellington Kwenda wonke laba abantu ade bekhonapha eHarvest International Church mhla ka 31 umbuthano lo lapha ade siyamukela umnyaka omutsha sibe lesikhathi esinhle kube kugcwele hayi indawo yabancane sibili kube kugcwele abantu abaningi babuya babuthana
laze laphutsha ku 2019 kuyini sibisibili owakubambayo wena kulombuthano
into engayibambayo indaba enkulu eyachumayelwayo ngureverend Chivaviro hayi into yangi eyambambayo sibili wachumayela indaba eyokukhuluma amazwi alungileyo kwabanye ekukhuluma amazwi even kuma situations esingabe sikhangelana lawo empilweni wachumayela sibili kwechumayela from kubhuka Mark chapter 11 lapho wakhuluma khona indaba kaJesu ekhuluma lesihlahla abaningi lake labala khonapha Mark chapter 11 from verse 12 to verse 14 lapho wachumayela khona indaba yakhe yona leyo owayala ekhuluma indaba yokukhuluma amazwi alungileyo indaba yokukhuluma amazwi ayakhayo ayikho ukuba ngabantu abaphomba ukukhuluma into ezingalunganga empilweni
abantu babuya sibili ngobuningi
hayi kwakugcwele sibili indawo yabancane mama kwakugcwele sibili indawo yabancane sayisikhangelela uqeda ngama 2 phakathi kobusuku kodwa sacina siqeda ngama 4 sakhasa ngo 8:30 8:30 p.m. sasiqalisa sakhetha ngama past 4 ekuseni so kwakugcwele sibili abantu bayebekholisa abantu bayebegida abantu bayebekholisa besibala isikhathi esihle sibili.
Inkuthazo ongayipha kubalaleli bethu siqalisa umnyaka 2019.
Inkuthazo engilayo ngiyaphinda amazwi abulunga ngu-Reverend Chivaviro ukuthi ngomnyaka ka-2019 abantu kabazame ukuthi bekhulume amazwi ayakhayo. Ngiyabona ukuthi isikhathi esiningi abantu sikhumbuka ukuvula umlomo sikhuluma izinto singacabanganga kwezinye isikhathi. Ngesinye isikhathi siyabe sizondile, ngesinye isikhathi siyabe sikhona into esiyabe sizikhangela nelazo empilweni. Kodwa kumele sizame sibe ngomnyaka lo 2019 ukuthi sibe ngabantu abayazi into abakhulumayo. Uma sikhuluma lo muntu singabe siphambaniselene, kumele sizame ukukhuluma into eziyakhayo, sizame ukukhuluma amazwi angabulaliyo. Ngoba amazwi ayabulala. Abantu bayafa ukufa sibili umuntu efile ukulala esendlini ngoba utshelwe amazwi. So kumele sinanzelele amazwi esiwakhulumayo empilweni.
Nxa sikhangeleke ukuthi nxa singapha eMelika, ungathi sibili abantu bayakhuleka njengokukhuleka sasukwenza eZimbabwe?
Abantu bayakhuleka ngaye bengapha eMelika. Ngazi ukuthi ngingathi kuyafanana yini lalokho abaye bekuyenza besendlini. Ngiboni ngani abantu ngaye belapha eMelika, imisebenzi bamningi. Abantu balama shift 2, abantu balama shift amathathu. Kulesi khathi sibili sokuthi uyafika enkondlweni ufike abantu babe besemashiftini. Kodwa hayi kuthandaza, abantu bayathandaza sibili, abaningi bayathandaza besezindlini bengathola isikhathi bayabuya enkonzweni. Ngaye sisendlini laphana uyabona ukuthi sisasendlini eZimbabwe. Kwayekalutshwana ukuthi abantu besebenza imisebenzi ama-shift amabili ama-shift amathathu isikhathi sayisingani sikhona esekuya enkondlweni. Kodwa hayi ukuthandaza, abantu bayathandaza ukuthi ngitsho njalo.
Isikhathi sethu sesingasavumi, ungasiphethela uhlelo lwethu ngomthandazo.
Siyakubonga Nkosi yami, siyakubonga Nkulunkulu, siyakubonga ngempilo osipha yona, siyakubonga ngomnyaka ka-2018 wasigcina uqalisa wasigcina uphela, sesiqalisile umnyaka ka-2019. Siyakhuleka ukuthi ube lathi, siyakhuleka ukuthi uhambe lathi mhlaka 2019. Usivulele lapho kumele singene khona, usivalele lapho esingamelanga singene khona. Siyakubonga Nkulunkulu ngama-marriages yethu, siyakubonga ngemuli zethu, siyakubonga ngomsebenzi owasiphayo yona. Siyacela Nkosi yami ukuthi mhlaka ka-2019 lo usigcine kuhle, sigcine imisebenzi yethu, sigcine imuli zethu, sigcine konke okumele sikugcine mhlaka lo ka-2019 ube lathi uzuye phela. Siyakubonga Nkosi yami, siyakubonga ngegama lika Jesu Kristu. Amen.
Amen. Hayi, siyabonga mfundisi.
Lo ke bekungumnumzana Thabani Dube ongumfundisi exoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7.
Ikunindenu ala ngingachuli kahle nje kunoso lava pana vanganya ikunindenu ala ngingachuli kahle nje kunoso lava pana vanganya
Siqhibeke izindaba zekuseni lomhlabeleli kaMaskandi iphathamcimbi inkunzi yamanzi amnyama insizwa yasecholocho ecula ikwele South Africa iledlalatelayo elitsha linsizwa.
Ke mina ngibizwa ngenkozi yomanzi amnyama iphatha mcimbi wathi ngumzomkhulu igama ke engikhule ngalo elithi uLinosi kwela ko esigodi engidabuka kuso komalila endaweni yasecholocho ikhona lapho engiqhamuka khona mina kodwa kumanje ngikhuluma ngisendaweni yaseGoli lapho engikhona.
Ngelesingaki idlalade lakho lele
iCD lami lele ngilithumela emsakazweni iCD les4 elile ngoma ezingu14 isihloko salo esithi emsakazweni.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola ngapi?
Kushuthi abantu abangathanda ukuthola idlalade leli elami elisha bengakwazi ukuxhumana nami kule nombolo ethi 061 96 87 396. Bawo bese bengitholileke lapho eda bengene kuFacebook kwipheji lami ethi Inkunzi yomanzi amnyama iphatha mcimbi. Bawo bese bengitholile noma kuyo leyo namba engiyithumeleyo ungakwazi ukungithola kuWhatsApp. Ngiyabonga.
Hayi lati siyabonga jahala kithi sikufisela inhlanhla. Kande unkunzi yamanzi amnyama ihlabela ke kamnandi lapho egqiba izindaba zethu zekuseni kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Isikolo ziyavulwa namuhla abazali bekhala ngemali yama-school fees kanti lababalizi labo besithi kabasoze bazinikele emsebenzini ngokugcweleyo. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owekhodi umnumzana Elton Mangoma obotshwe izolo ngecala lenkohlakalo uzamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi ilikhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asidibaneni njalo kwezekuseni ekusasa. Kwezantambama bakhona oChris labo sithandekile. Okwamanje ngiyalivalelisa ngingumntungameli inkomo. Ayehlukani.